Okuqala ngomo ukuthi ungezwa abantu akade besilwa ngendlela le akade besilwa ngayo langendlela umgaba athathele ngayo umbuso. Umuntu othathele umbuso esekhuluma ngendlela umgaba akhuluma ngayo, kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle kuyini okumenza akhulume lokho. Kungabe kukabili ukhuluma lokho ngoba ebona ukuthi lo omhluthunele ubukhosi useye ubukhosi bakhe bazika baba yilobo ukuthi akula muntu ongabuhluthuna. Ngalokho usekubona kuyikuthi kungenzeka ukuthi nxa esethe wahlala emhlabeni lesi ngendlela umnanga kwaseyiso sona angaqina kusasa esesenza ngesilungu esikhathi phecelezi yiku-revisita izinto eziningi umgaba azenzayo. Okwesibili kuyikuthi kukhona okungabe kukhona omgabe labo grace abakwaziyo abangakwenza kusasa okungabangela ukuthi umnankagwa umbuso wakhe ugcine la uhluthuniwe. Okwesithathu kungabe kuyikuthi eqinisweni umgaba uyakwazi ukuthi umnankagwa umfana wakhe umntanakhe umkhulisile umenze waba yikho lokho ayikho khona, obengakwazi ukuthi uzasuka kusasa abe ngumangoyelwano esingathi uba ligola amuke egumeni. Kodwa eqinisweni usekubona ukuthi sokwenzakela kula achithekile achithekile angeke abe esawabutha. Angakwenza ukuzama ukuthi athi ngesilungu come to terms with the reality azithola ekiyo labamfaka kuyo. Ngibona ngazani kufanele sikukhangelisise ngalezo ndlela, kodwa singakulibali lanxa kunjalo ukuthi eqinisweni umgabe lo Grace enhlizweni zabo babuhlungu ngento eyenzakalayo ngoba isiyo nto ababeyikhangelela ukuthi izenzakala ngendlela eqinise yenzakala ngayo.
Abantu bezanu PF bake bakhuluma ukubana umgabe bazamthathela wonke amaplazi bemtshiyele elilodwa kuphela, kanti abalwa impi yenkululeko abakuzanu njalo befuna ibizo lakhe lesulwe egcekeni lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport. Ukuzehlisa kumnankagwa asekwenzile umgabe lo nkosikazi wakhe kayisiyo ndlela yini yokuzama ukuzivikela kukho konke lokho?
Kungaba ngokunye nkomo, kodwa singalibali umgabe ulamacala amaningi lemlando eminingi okusamela ukuthi ngokuqondileyo bekumele ayikhulume. Kodwa singakulibali phela konke lokhu akwenzileyo namacala amaningi ubewenza elo mnankagwa njengomunye wabantwabakhe akade bemsekela ekwenzeni ububi bonke lobo. Umnankagwa uyakwazi lokhu, ekwazi kunjalo uyakwazi ukuthi nxa kungenzeka kusasa ukuthi umgabe kuthiwe uyahanjwa inkantolo angakhuluma into eziningi. So kuningi umgabe akubona kuqondile ukuthi nxa kunje aphonge uphumele egcekeni nje abe ngumuntu ongani yena uthi usupporta umnankagwa. Ubona kuqondile ukuthi amkhuthaze kuhulumende wakhe amxhase kuyiwe phambili. Kodwa kuyikuthi ngoba bavala izinto eziningi abazenza bebonke, kuningi abakwenzileyo kubi abantu laba bebonke akungasimangalisi. Mina vele ngokuya ngami bengivele ngikwazi ukuthi ngokuya kwesikhathi umgabe lomnankagwa bazatholana kwezinye indawo bagcine beqhubeka besiya phambili ngoba ubibaba babebenza. Ngoba umnankagwa ukhuliswe waze waba ngumuntu omunje, ukhuliswe umgabe uqalise ukubulala abantu lama-26 years ikukurawundi eyenza kakusimangalisi lokho.
Bakhona abantu bezanu PF ekade besekela umgabe ababe kuqembu le-G40. Ubona ngani bezwa njani nxa sebebona esezwanana lo mnankagwa?
Kwehlukile abe-G40 iningi labo abaningi ngontanga ngabancane. Ma bekhangela umgabe esekela umnankagwa bayakwazi ukuthi umsekela njengobana nje kukhona okuningi azama ukuthi aziprotekthe kikho. Kodwa iningi labo bayakwazi ukuthi eqinisweni umnankagwa kasomuntu oqotho, kasomuntu asongikhokheli abangathi iqotho okumele bamelayo. Angiboni bezatshintsha lanxa kuyukuthi umgabe usekhuluma wayo. Umgabe akukhulumayo ngesilungu singathi yi-politics nje wenzela ukuthi asafeguarde ama-interest akhe. But abantu be-G40 phela abasoma-interest kamgabe bayakwazi ukuthi bale kusasa okufanele bayiphile ngemva koba umgabe esedlulile bazeqhubeka bephila kungenzeka umnankagwa la aqhubeke khona. So bona ama-interest abo lezikhalazo zabo zilokhu esekhona, angiboni kuzabatshintsha lokhu.
Ngamanye amazwi uthi wena abasekeli bakamgabe kabasoze banamathele kumnankagwa ngoba umgabe esezwanana layo umnankagwa?
Abasoze banamathele kumnankagwa ngoba umgabe ezwanana lomnankagwa, ngoba umnankagwa vele ngamanye amazwi bengu-vice president kamgabe. Umgabe elokhu protect abantu be-G40 besilwa layo bebevele bekwazi ukuthi kungenzeka into enjengale, but bazoqhubeka impilo e-G40 le camp kamnankagwa ayikapheli impi.
Utsho ukuthi balokhu bekhona yini abe-G40 kuzanu PF phakathi?
baningi phakathi bakhona njalo lo mntu angakuzikhulumele ngowakhe umlomo sekuyiwa kukhetho wathi yena uyakwazi ukuthi kulabantu abaplana ukuthi bangena eparlamenti babe sebemuva imotion ngesilungu esingathi yokumrecola using iparlament laba bafuna ukumrecola ayisiwo bantu belacoste babe G40 uyakwazi ukuthi bakhona